izwe leZimbabwe lilizwe le-constitutional democracy. So ngokuthi silabantu okufuze ukuthi be inkundla iye-interpreta isisekelo ngoba kulabantu abathi bona ngenxa yokuthi basezikhundleni bebe sebesehluleka ukwehlukanisa ukuthi izikhundla lelizwe izikhundla abakuza ukuthi bona sibe ngabanikazi belizwe. So yikho sithe amagqwetha akahambi emthethweni ebhalele abazomthetho bebhalele lezi ngadla zikahulumende okufanele zilandele umthetho zibone ukuthi ziyafulufila hayi on behalf of president but ngenxa yokuthi zilomlando wokwenza lokho ngoba kathesi kule conflict labo abahlezi esihlalweni sobukhokheli ababalisa umongameli labo dotaramba izandla zabo zigazi labantu abafa ngombhuqazi. So bona uma bekhuluma bakhuluma ngani balilizwe bakhuluma ngani bazingatha zikahulumende ezehlukene ukuze zibone ukuthi zenza ukuphela. So yikho sibone ukuthi sande amagqwetha sibona kungalandelwa isisekelo ngokupheleleyo. Abafanele be implement i-constitution bangani balandela abakuthiwa ngama-political leaders ayiyo vele njalo aphathi intekayo ekutshontsheni kwelitshe lekudilizeni kwelitshe ngoba uzathola ukuthi abantu ababulalayo abantu yibo lanamhlanje abalalelwayo. So yikho sikubone kufanele ukuthi hayi sihambe sihambisaneni uma kusehlula enkundleni isithayamthetho siye kutho laso uma siyabe si-independent sizabona ma kusehlula sizabona ukuthi nakukwenzakala njani.
Isikhulumeli sikaMnangagwa uMnumzana George Charamba sambona ngemva kokubhonjwa kwelitshe elalifaka eBhalakwe sambona esola inhlanganiso yenu esithi uhulumende kakungeni lokho ngoba lelo litshe lalifaka ngaphandle komthetho lina njengeibheju likaZulu. Uthini ngalokho?
Okuka George Charamba akumangalisi. UGeorge Charamba uyisikhulumeli salabo abaqeda abantu. So kuyabe kufanele ukuthi sikuzwisise kona ukuthi akukho kutsha esingakuthola kuye ngaphandle kokuthi uzakhuluma nje eklamasa kodwa udefenda ababulali naye okutshengisa uyingxenye yakho. Kodwa okuliqiniso yokuthi hayi kakula nto entsha kakukho okuzatshintsha sizaqhubeka sifuna ijustice.
Amapholisa emaphisa wona aseke akhulumisana lani yini ngokuthi asengaphi ngophenyo lwawo phezu kokubhonjwa kwelitshelele?
Bafona besithi abakatholi umzila ngokuthi ungabe kwahamba njani okungasetrisiyo ngoba uyakwazi ukuthi amapholisa la amele athatha ama-instructions kubabulali ngani kuma-citizens.